Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 ngompandula ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Futhi nasithi kona kona umongameli umgabi makayenze izinto ezenza ukuthi abantu bekwanise ukukhulumisana. Abantu kabahlale phansi. Bekulungise bekhulumisane ukuthi izinto ezingamele ukuthi okumele ziyenzwe yiziphi ukwenza ukuthi lizwe leli hambe phambili. Singaqhakathekisi kakhulu ukuthi ngubani obusayo ngubani ongabusiyo.
Umongameli Robert Mugabe uthi sebezathathelwa amanyathelo alukhoni abathi sokumele ehle embusweni ikakhulu abebandla le-MDCT.
Sinakathi vumelani lapho khonokho. Okumele ukuthi uhulumende akuyenze ukuthi basebenze gadalala balungise umumo we-ikhonomi ukwenzela ukuthi kube khona ukuthi imali ibe khona.
Izisebenzi zikahulumende zikhala ngokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa kazange akhulumisane lazo ngodaba lokugunyulwa kwazo. Kuwoza Friday sileqembu likamasikandi elabafana bakamzilikazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe namhla uxwayise abamabandla aphikisayo ikakhulu abe MDCT kanye lalabo athi baqhuba imikhankaso yokufuna ukumsusa embusweni ukuthi sebezathathelwa amanyathelo alukhoni ngoba yena lohulumende sebebekezele okwesikhathi eside. Kubika uMavis Gama ngokugcweleyo.
Isixwayiso sikaMugabe lesi size ngesikhathi kulinyazwe abasakhulayo abayisikhombisa bomkhankaso wetha jamuka sesijikile ngemva kokujikijelwa intuthu ehitshayo lamanzi ababayo ngamapholisa lapho befola belubhekise emahofisini kamphathintambo wezemithetho ukuyakwethula incwadi yezikhalazo zabo. Umongameli Mugabe utshola mazwi emhlanganweni lamalunga edale le-Central Committee esigodlweni seZANU PF eHarare ethi bazozisola bonke abaphatheka kule mikhankaso yokukhonona phezu kombuso wakhe okubalisa abamabandla aphikisayo lezinye inhlanganiso. Inkulumo kaMugabe isolwe kakhulu ngabomkhankaso wetha jamuka sesijikile bethi kodwa kayibethusi njalo bezoqhubeka betshengisela. Omunye wabaphatheke ekufoleni kwalamhlanje owetha jamuka sesijikile uTrust Nubu uthe injongo yabo kungasikulwa kodwa befuna inguquko elizweni ezoletha inhlalakahle kaZulu.
So thina sithi kona kona umongameli umgabi makayenze izinto ezenza ukuthi abantu bekwanise ukukhulumisana. Abantu kabahlale phansi bekulungise bekhulumisane ukuthi izinto ezingamele ukuthi okumele ziyenzwe yiziphi ukwenza ukuthi lizwe leli hambe phambili. Singaqhakathekisi kakhulu ukuthi ngubani obusayo ngubani ongabusiyo.
Abasakhulayo betha jamuka sesijikile lamhlanje batshengisele bekhonona phezu kokubekwa komthetho wokuvimba ukutshengisela owe-Statutory Instrument 101A omiswe lidale le-High Court okweviki. Idale le-High Court limise ukusebenza kwawo ngemva kokhwezwa kwawo kulelo dale abomanyano wamabandla aphikisayo akhankasela inguquko kwezemithetho elawula ezokhetho elizweni eye-National Electoral Reforms Agenda NERA bewuphikisa. Udlakela luqhamuke abakade befola sebefike lapho okuhlangana khona umgwaqo uNelson Mandela loFirst Street. Amapholisa ayesebaphosela intuthu ehitshayo eyetiegas. UNubu ngomunye wabakade befola betshengisela ukhonona phezu kokwenza kwamapholisa.
Umongameli Mugabe wakhuluma engani vele usethusela omantshi ukungalandeli usesekelweni sombuso. So thina sibone ngani ukuthi kungcono namhlanje senze imatshi sitshengisele ukuthi hatshi loku ayisiko vele. Abantu kanti indaba abantu bengafuni ukuthi into ziyenzwe njengendlela okumele zenze ngakhona. Kangelani abantu abayadubeka. Thina sithi instead ukuthi abantu bengabe bephatheke ngezombusazo. Abantu kabahlale phansi sikhulumisane sibuthi singayenza kanjani ngelizwe lethu leZimbabwe.
lanxa bevinjwe ngamapolisa ukusa incwadi yesikhalazo ehofisini kamsekeli kamongameli obona ngezemthetho umnumzana Emerson Mnangagwa bathume ababili babo ukwenze lokhu ngemva kokuqhamuka kodlakela. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukutshengisela phela singathi khona kuyakwandisa ukuthi kuncede ukuthi abantu babe le ndlela abakhipha ngazo kulaka. Singasathi ukuthi sicenisele khona kubhidlisa impahla zabanye, kodwa nje okuphonga ukuthi nje njengabantu abavele bevalelwe nje embodleleni, nxa kungathiwa khona sebele mvume ukutshengisela, kuyatshengisela nje ukuthi sekuyikweyisa ababusayo. Yindlela yakhona engathi okwakhathesi ukuguqula umbuso kamgabe ngokutshengisela, okwakhathesi angikhona ukungenzakala. Lokhu sesibongothi nje ngesikhiwa sithi therapy, ukutshengisela nje ukuthi siyabeyisa labantu abavele besibe sinqindezela.
Kodwa siyabona ukubana inkokheli yezombusazwe nanku lenye yakhona yiyo ehambe emthethwani ndaba ukuthi kuguqulwe, kukhanyayo inkokheli ingaphatheki njalo ingala esingathi ngamacebo, ungakubona njani?
Ye, amacebo phela yabona ukuthi vele loba ku parliament kuyahlupha ngoba akusila muntu omelele abantu abaphikisayo sebebalutshwane. Ukuguqula imithetho bengaphandle kukahulumende, uhulumende ovele engalaleli uZulu, kuyahlupha. So singathi khona khonokho kutshengisela nje amacebo vele abe ngekho ngoba nje akulapho akutshengiseli ukuthi amaphethelweni nxa bengatshengisela bazantshintshani. So ngingavumela la ukuthi engxenye phela ukutshengisela kufanele kube le ndawo lapho esithi khona hhayi sukwanele, nxa uhulumente obuthi engasaguquwanga thina sizakwenza kanje. Angikhulisa amacebo akhona akwakathi sibalawo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseHarare. Izisebenzi zikahulumende zithi umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa kazange akhulumisane lazo ngokugunyulwa kwazo umsebenzi lokwehliselwa iholo njalo zingatholi ibhonasi ukuze kutholakale imali yokuthuthukisa umnotho welizwe. Izisebenzi ezikhulumele Studio 7 kulandela imbiko kaChinamasa izolo Mid-term fiscal policy review zithe kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukuxotsha izisebenzi. Omunye wesebenzi lezi umnumzana Richard Gundane wenhlanganiso yababalisi izimta utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi akulunganga uhulumende afuna ukukwenza.
So kukhanya ukuthi uhulumende kasafuni ukuthi adinge indlela zokuthi i-economy ikhule, sebedinga bona ukuthi i-budget, amafiga e-budget abalanse, sebedinga bona ukuthi waxotha abantu umsebenzi, sebedinga ukuthi bangabhadali ibhonasi. Thina kasivumelani lapho khonokho. Okumele ukuthi uhulumende akuyenze ukuthi basebenze sadalala, balungise umumo we-economy ukwenzela ukuthi kube khona ukuthi imali ibe khona ekwanayo ukuthi abantu babhadale izisebenzi zikahulumende, thina ababalisi sithole inzuzo yethu inyanga iphela. So lokhu kathi kuvumi into esiyalayo ngoba esikudingayo ekade sikumelele ukuthi umnyaka uphela bekumele ukuthi sithole thina ibhonasi yethu. So njengoba sokunje yindaba ephambanisayo kakhulu, kuza kuba khona ukuthi umsebenzi wokufundisa leminye imisebenzi esetshenzwayo endaweni ezithiyeneyo lapho kunezisebenzi zikahulumende iphambaniseke, kukhuthaza ukuthi uhulumende ahlale phansi babone ezinye indlela abangazenzayo ukwenzela ukuthi umsebenzi ungasoze uphambaniseke.
Mase sikhangela-ke baba Gundane, lake labuzwa yini nguhulumende ngakhonokho?
Into emangalisayo ukuthi uhulumende kazange akhulume khonokho. sibe sikhuluma lo hulumende kodwa sokukhanya ukuthi sibe sichothana ngendaba ezilini ezingatholutho njengokuxothana ngezinto ezifanana nama-payday.
Lo ngumnumzana Richard Gundane owenhlanganiso yababalisi izimta obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezenotho lezombusazwe umnumzana Butler Tambo.
Mbona ngani okwamanje kathi sisethwele nzima ubaba uChina Masa khonokho ukuthi yena athi akusuze kube namabonus yinto akazama ukuyenza last year ngo-April kodwa upresident Mugabe wasemalisa ukuthi yena akwenze khonokho. So ngithemba kathi izinto ezakwenzakala ngoba uhulumende sisehlule ukuzibhadala izisebenzi zakhe nxa sikhangela kathi selokhu esecifa la sikhathi ngama-pay dates uhulumende kaZimbabwe. So khonokho yinto esizakwenzakala okwamanje.
Nxa besithi bazagamula izisebenzi baqalisa ngaphi besiya ngaphi?
Eqinisweni ukuthi abantu abajayele ukuba lula ukuthi bababambe kubamba amatitshala yibo abantu abajayele ukuba lula kodwa mina bembona ngani okungaba ngcono yikuqala lapho esingathi yi-security cluster ngoba nxa sikhangele kunabantu abaningi kakhulu abasebedlulisile iminyaka engaba yi-50 abanye besiya ku-55 ikakhulu ku-prison service ku-army even laku-CIO yikho lapho abangacalisela khona ukuthi kube ngcono kodwa eqinisweni bona bazabuya bayibambe kumatitsha lapha yikho embona ngani bengacalisela khona kodwa khonapho siyakwazi bengabambe ematitsheni akuze kuncede lutho ngoba kuvele bayashota amatitsha ezikolo amanesi lawa ashota ezikolo ama-ministries kulamanye avele engakhanya ukuthi asebenzane. Iministry efana ne-Women's Affairs, eyo-veterans, iministry ezifana nalezi ezabo-psychomotor, mina ngibona ukuthi zenzane. Yawo ministries kade bemele bebambe khona. Kanjalo nokukhatha even ama-ministers akhona maningi kakhulu okuthi bengabanjaniswa amanye ama-ministries ibe yi-one ministry ukuthi kusebenzeke. Okunye kusayo kungama-departments nje awama-ministries wona lawo.
Umnumzana Butler Tambo yingcwethi kwezombusazwe lezenotho bekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube eseVindok kwale Namibia. Ulefto kunamuhla sikhangela imbiko ethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa izolo. Lapho wathe kona kuza kunyulwa izisebenzi zikahulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network iZESNI sisole kakhulu iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezithi uhulumende kasoze aguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho ngaphambilini kokhetho luka-2018. Izesni ithi inguquko le iyadingeka ukuze ukhetho lolu luqhutywe ngendlela ecacileyo njalo ezasuthisa wonke umuntu. AbeZANU-PF abathi akula sidingo sokuguqula imithetho yokhetho bagoqela umnumzana Jonathan Moyo. Izesni ithi ugatsha lweZimbabwe Electoral Commission kumele lubhalise abantu abalelungelo lokuvota ngaso sonke isikhathi njalo ithi imithetho efana le-IPA kanye le-POSA kumele yesulwe. Ithi njalo uluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll kumele lube khona ebulenjini lasengwalweni ukuze lufinyelelwe yilabo iloba ngubani. Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu uthi ngempela kumele kuguqulwe indlela ukhetho olwenziwa ngayo.
Sakho sikhuluma njalo sizahlala sikhuluma ukuthi ukhetho oluzayo luka 2018 sifuna wonke ama electoral reforms abe senziwe kube lokhetho olukhululekileyo lapha abantu abazakhetha inkokheli zabo zelizwe bekhululekile le environment yangikhona ibavumela ukuthi bakhethe yikho ke siyabazwa bezani uPF siyabazodonatani moyo labanye nje abahlabelela ke ukuthiwa ngesilungu yisapha yabo theyathingifo theyasapha bazama ukudinga irelevance kwezani uPF ukuthi njengoba bengathembakali kusazakala ukuthi ngabantu abeqayo lapha lalapho abanjengenowabo ukhameleoni batshintsha amakhala so bazama-ke ukuthi batholeke ifavor-ke ukuthi be hhayi bale ntshukuntshu-ke yibo-ke abasebenzela izani uPF besebekhuluma-ke izinto ezingasebenziyo njengokuthi awusoze kuba lama-reforms ama-reforms kumele abe khona njengo-opposition nje because democratic party sithi ama-reforms kumele abe khona njalo azaba khona-ke kungakafika ukhetho luka-2018
nxa ingasabanga khona inguquko elikhankaselayo le ngalisoze lingene yini kukhetho luka-2018 njengebandla
ye kathesi-ke angeke ngikufake sobala ngithi kasoze singene kumbe sizangena kathesi esikuthemba njengebandla ukuthi lawo ma-reforms azayenziwa ikanti-ke nxa esenziwa kumbe engenziwanga sizabe sizahlala phansi njengebandla sikhangele ukuthi kukhona okwenzakaleyo kukhona okungenzakelanga sikukhangele in terms of i-percentage ukuthi kambe lokhu okwenzakele lokhu akwenzakalanga bese sibona-ke ukuthi siyangena yini kumbe kasingene kathesi-ke angithandi ukuthi ngikufake ngithi nxa kwenzakanga lokho asoze singene nxa nje sizangena kodwa enza kubeka kube sobala ukuthi sifuna ama-reforms ayenziwe sizaqhubeka silwise ukuthi ayenziwe xa kusitsho ukuthi singena emgwaqweni sizangena emgwaqweni nxa kusitsho ukuthi siye emadale sizahamba emadale nxa kusitsho ukuthi siye kwi-sadic sizenza njalo xa kusitsho ukuthi siye kwi-au sizenjalo ngokufanayo sifuna kube la ma-reforms kungakenzakali ukhetho luka-2018
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, sixoxela ekobulawayo.
Don't take my number. Awusohlangana kwi-Facebook. I don't want your number. Awusohlangana
kwi-VOA Ndebele ku-Facebook. Sesikhona. Akusithande. VOA Ndebele Facebook.
www.ndfunawena.com.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama wele Melika sesole kakhulu ele North Korea ngokudubula isikhali salo esenuclear. Esithi ngokwezanjalo leli lizwe lidala ingozi enkulu kwezomvikela wamazwe omhlaba. Ukufuthelana lokhe uqhubekela phambili emaphandleni kwele China ngemva kokufunyanwa kwenye induna ehlonitshwa okwamagama kulowo mango ilecala lokungethembeki lokufumbathiswa. Owake waba inhloko kahulumende kwele Portugal umnumzana Antonio Guterres ukhanya lokhe ekhokela ngamavoti kukhetho lokudinga unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ngemva kokulotshwa kwesivumelano sokukhumisana umlotha phakathi kwabakhokheli ababili uSalva Kiir loRiek Machar ngoNcwabakazi, umhlaba ubusucabanga ukubana engxenye impi yomdeni sizaphela kwele South Sudan. Kodwa ngemva nje kwenyanga ezithile kuhle kwaqhamuka udlakela elizweni lelo, umsekeli kamongameli uRiek Machar wahle wabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni lelo. Inyathelo lokubanjwa ngamandla abasakhulayo besisebancane ukungeniswa kubutho iningi lingaphansi kweminyaka elishumi lanhlanu yilo elisolwa kakhulu ngamazwe omhlaba. Uhlangothi olubona ngezabantwana enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-UNICEF luthi kusukisela impi yomdeni e-South Sudan yaqalayo ngompalakazi 2013 kulabantwana abazinkulungwane ezedlula ichumi lasithupha 16,000 asebebanjwe ngamandla ukungena esibuthweni. amacelo omabili abikwa yisebenzisa indlela eziningi ukubamba ngamandla abazali ukuvumela abantwana ukungena kwezombutho ezigoqela ukwethuselwa ukuthengwa ngemali lokunye okuningi. Elemelika lithi likhathazekile kakhulu ngalombiko weUNICEF ngokwenzakala kwele South Sudan. Lakhuthaza ukubana lomkhuba umiswe ngokuphangisa ngamacele omabili uhulumende labamphikisayo. Elemelika lithi njalo labo abazafunyanwa bekhokhela lomkhuba balakho ukuthathelwa amanyathelo alukhuni agoqela ukubekelwa izijeziso eziqondane labo ukuba bengavunyelwa ukungena eMelika lamanye yamazwe awe United Nations.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Akubizwa ozwayo ngesonto enkundleni eBarber Fields emagumeni lapho zonke indlela eziyabe ziqonde khona njengoba kulo mdlalo.
Kwezemidlalo lamhlanje, abalandeli bomdlalo wenguqu sebekhudazwe ukuthi baziphathe ngesonto lapho kuzadibana khona inkunzi zalomdlalo ezithi ele Highlanders kanye lele Dynamo senkundleni yeBarber Fields kobulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Akubizwa ozwayo ngesonto enkundleni eBarber Fields emagumeni lapho zonke indlela eziyabe ziqonde khona njengoba kulo mdlalo omkhulu owe-Castle Premier Soccer League phakathi kwamahlolanyama i-Highlanders yona ezanqikelana leDimbara iDynamos phela ngehola lesithathu emini. Abalandeli bomdlalo wenguqu bakhangelelwe ukuba baningi njengenhlabathi bezobona lo mdlalo ophakathi kwamaqembu amakhulu elizweni. Njalo inhlanganiso yePremier Soccer League namhla ikhuphe umbiko isazisa ukuba izithelo ezifana lama-apple, lama-orange, izigubhu zamanzi kanye lokunye okuningi okungasetshenziswa njengezikhali akusoze kuvunyelwe ukuba abantu bengene lakho enkundleni. Kule mibiko yebhoda ebulenjini yethi abantu kuzamele besebenzise ithuba lokuba ndawonye ukuze betshengisele ukukhonana kwabo ngokuphakama becule ingoma ethi Nkosi Sikelela ngemva kwemizuzu engamashumi amathathu lesithupha kuyindlela yokutshengisela besola ngesimo sezombusazwe ngemva kweminyaka efanayo ilizwe lathola uzibuse. Ekhuluma emhlanganweni obizwa amaviki wonke lapho iqembu leHighlanders elithola ithuba lokuthulela uZulu imbiko etshiyeneyo, isiphathamandla saleli qembu iMatt Ndlovu ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba bebuye bejonge ukuzobukela umdlalo wenguqu hathi ukuzophatheka kuzehlakalo zobudlwangudlwangu.
This is a sporting event and above all a family event.
Umdlalo wezimuli ukuthi abantu kumele bebile abantwana bezokholisa umdlalo wenguqu. Njalo sikhangelele ukuthi abantu abangama-supporters bebuye kodwa bebe bekwazi ukuthi umdlalo ungaba nempumelelo ezintathu, ukudliwa, ukuwina kumbe ukudrowa. Njalo bamele behamukele ukabe kuphumile.
Kusenjalo omunye wabaqeqetshi beqembu leHighlanders uCosmas Zulu yena ukhuthaze abalandeli beqembu leBoso ukuba baze ngobuningi bezosekela iqembu labo esithi lokhu kuza kupha abadlali amadlabuzane.
I want you to emphasize ukuthi uthanda ukuthi yes kaba support from the first even since warm up kaba kanti some support tena nama supporters lawa ukuthi madoda sifuna ukuthi basupport madoda from warm up madoda ukuchayisa.
Emdlalweni wesigaba sakuqala seligi iqembu leHighlanders linqobele iDynamos nge-2 kanyaya emdlalweni obusesigodlweni iHarare kodwa isiminengi iminyaka iqembu leBoso lagcina ukutshayela iDimbare emagumeni eBarber Fields. Kweminye imidlalo yeviki lamajumi amabili lantathu iqembu leChapungu linqobele iHarare City nge-2-1 namhla enkundleni ye-Ascot. Kusasa ngomgqibelo kule midlalo emithathu njalo iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala leBulawayo City enkundleni yeBaobab. Iqembu leTshotsho lizadlala leBoard Strikers enkundleni yeLuveve kuthi leFC Platinum lizanqikelana leHowmine enkundleni yeMandava. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leCapes United lizadibana leChicken enkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leHwange lizemukela leZPC Kariba ngaseMalahleni ukuthi iqembu leMutare City Rovers lizadlala leTriangle ngaseSakupva. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo lokusithokozisa olwe Woza Friday lamhlanje sihamba labafana bakamzilikazi silo mkhokheli waleli qembu ekhuluma ngedlalate labo elitsha elithi Usizi.
Kukabuka, Uthi Nkomo niqembu lakhe labafana bakamzilikazi bashaye uMasivelela ngo-2012 ngedlalade lithi Hlehlani Bafana kovele kwabasobala ukuthi baphethe okukhulu. Ngemva kwamadlalade amathathu adle ubhedwe emagigini sebebuye baphenduka ngelesine sebesithi usizi. Semukele enkundleni uDewitt insizwe yasesusumana iCholocho ephethe isiginci sakhe athi nxa esesiqubaqumba uzwe sengathi sicela uxolo. Siyakwamukela nsizwa konkomo. Lapha kuthi wena usizi kathi likhona njalo ihubo olihayayo ngalolu sizi akucaceke ukhuluma ngani la
ingoma lichaza impilo yami usizi ngibona lusenzeka kimi nje abantu bengigila lana la bengenza ukubi lokhu nalokhu kodwa ngentando kaNkulunkulu ngisaphila lokungile entweni nale ngiyenza ngigcinile futhi uNkulunkulu unokungivikela ngapha nangapha
Nelike sekudlalade lakho lesine uqale uHlehlani Bafana wathi ungubabonjani waphenduka ususithi intandane kanti lamhlanje ususithi usizi uzithatha aphi izixwayiso lezi ocula ngazo
mina kahle kahle nami ezinye ingoma nokuziphupha ngiphuphe ngicula njengayena le ngoma ethi usizi ngangiphupha nje ngicula nje ngiphupha ngicula ngasengivuka ekuseni ngasengithi awuthi ngibhale phansi ezinye nje ngisuka ngibheke nje into ezenzakala nje khona lana emhlabeni nayo siphila kuwe nasezindaweni esiphila kizo.
Kule ndlalade ufake ezilichumilane kukhona umuntu ojolayo kube labo Komantombi kuze osixaxa somabhindi ngithathekiswa ke yile eyokholo ethi inhliziyo yami. Lapha ke uzama ukuthi
lapha ndingichaza ukuthi nami nje konje inhliziyo yami zoyenza nje imemsula kubani nobani ngiqiniso ngeke umuntu nomkhohlisi ngihambe ngitshela manga umuntu ukuthi hayi kanje 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 ngizomtshela nje iqiniso ukuthi hayi mina ngudwithi ngumuntu okanje kanje kanje ophila ngene indlela ekanje kanje kanje
Baningi kabaculi esasibabone benyamalala njengamazolo linake ungathi liyakhula na umbe selisiya ngomshawondo
kimi ngibona ngathi kuyakhula kakhulu ngoba ngendlela leli CD engikhuphule ngakhona vele from iCD uHlehlani ngalalela leli lokuqala uHlehlani Bafana uze ungubaba onjani ulandele intandani uze lona leli usizi uyezwa ukuthi hayi lo muntu lo uyakhuphuka
Dewitt uthi noba nje bona iqembu lakhe liphumelela kakhulu kwelakusasa uyakholwa njalo ukuthi ukugijima akusikokufika ungapheli uyahlola mfoka Nkomo valelisa balalele
hayi ngiyanivalelisa balaleli bestudio 7 igama ke uDewitt njengoba besengishilo ekuqaleni phansi eTsholo endaweni yasesusumana abantu nje abasidingayo thina bengasisheshala kaFacebook beseshe nje igama legroup abafana bakamzilikazi bayaxhumana nathi nje siyabonga
Siphuma ke enkundleni ngale ethi ungamhleki sisithi mpela vike namithayo.
Uhlelo Woza Friday besilabafana abakamzilikazi. Hayi ke mthwakazi isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe uthi sebezajeziswa kabuhlungu abathi kumele esuke embusweni ikakhulu abebandla le-MDCT. Izisebenzi zikahulumende zikhala ngomphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa yena othi zizagunyulwa eziningi zazo emsebenzini. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo onguntungamili Nkomo. Salani kuhlelo lwe Live Talk. Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.